Kuntuthu ziyathunqa kuvele sokuyindawo lapho kumele abantu bezinakekele kakhulu laba abantu abaphathisa kwezombangazwe babekwazi ukuthi le abayibiza bethi Second Republic ilukhuni njalo iyaluma iyabulala ungananzela umnyaka ka-2019 lo-2020 kube labantu akade bebhoda bethumba abantu ezindlu abantu sicabangela ukuthi ngaba ngamapholisa ansebenza nsitha ngaphansi kwe-military intelligence kumbeni i-CIO njalo abantu labo besupporta izanu behlukuluza abantu ukuthi abantu laba basekela ibandla eliphikisayo so sibona ukuthi kwethusa into eyenza ukuthi abantu behlale besevalweni into eyenza ukuthi abantu bengakhululeki emcabangweni into eyenza ukuthi abantu bengaphatheki kakhulu uhlelo lwe-Citizens Coalition for Change ngoba besaba ukuthunjwa yalabo abathunjwayo ngomnyaka ka-2019 lo-2020. Le abayibiza bethi Second Republic akulalutho olutsha ngoba laba ababeyibo ababebulala bebhidliza besenzeli bekwenza lokhu ukuthi bethabise umgabe yibasebephethe intambo zombuso.
Liyenelisa na ukwenza imihlangano ezindlini ukumbe lakho liyaqala liyecela imvumo emapholiseni?
Akula mthetho owalisa abantu ukuthi behlangane ezindlini njalo akula mthetho owalisa abantu ukuthi behlangane ehofisini yebandla labo. Into ekhona nje ikuthi sonke isikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kulamalunga e-Police Internal Security Intelligence laba abaziwa ngokuthiwa yi-PC labanye abangaqedakaliyo ibababefuna ukuthi bebekwazi ukuthi abe-Citizens Coalition for Change benzani khonokho akwenza ukuthi abantu behlale besevalweni ngoba babedinga ulwazi olungekho emthethweni ngoba umhlangano nxa usenziwa ehofisini awulani lohulumende kodwa uzananzela ukuthi abantu laba babethanda ukuthi befike duzane bezibuzabuzise into engekhoyo.
Manje ngokubona kwenu wona umumo unje libona ngani kuyanceda yini ukuya kukhetho?
Ukhetho eZimbabwe uzake lube lukhetho olukhululekileyo. Singakhela ngo-1980 ngo-1980 kwaba lodlakela eMarsh West abantu bezanu bebulala abantu bezapho. Uthe uNkomo ekhuluma lo-Lord Somes, u-Lord Somes wathi yena uza njani ngasoze aconsider ama-results lawo. Lokhu akuzange kwenzakale. So ukhetho eZimbabwe ulakhetho lapho kuthiwa gaba free and fair. Lokho siyazi ukhetho luka-2002 lapho uTsvangirai ama khona encintisana lomgabe amalunga eZimbabwe Defence Forces ayenza ukuthi ama-results ahambe ephathwa ngabantu bemanyame ebase amabutho okwakungekho emthethweni kwaba lokukhonona ngakho khonoko. UVitalis Nabashele wakhuluma wathi amabutho asoke avume ukuthi iZimbabwe ibe umuntu oyikhokhelayo ongazange ahambe empini. Ye kusithi ubani ukuthi ngathi nxa sikhuluma ngesingisi sithi bekuvele kule interference evela ku-army